Into ehluphayo ungakhiphi i-voters roll ngoba isikhalazo kuma opposition besingesokuthi i-voters roll ikhitshwe i-soft copy e-voters roll hatshi ama hard copy la esinikezwa wona. I-soft copy iyabinceda ukuthi uyakwanisa ukuthi ufake okunye okuncedayo ebulenjini ukuthi ucubungule ukuthi i-ZEC ihlela njani amabizo alabo bantu abayavota ekhethweni. Kodwa nxa kuyi-hard copy nale ngesiNgisi ngathi amaphepha ayabe printiwe, kuyabe kunzima ukuthi sibone ukuthi amabizo lawa yiwo yini eqinisweni alotshwe i-ZEC, njalo ukuthi sibone ukuthi akula singundengunde esiyabe sikhona khona pha. So sinanzelela ukuthi kukhona esikuthi i-double entry, ukuthi nxa singanikezwanga ngama soft copies kuhlupha ukuthi singasifake ezigcingini zethu ezinceda ukuthi sihlolisise ukuthi amabizo kafakwanga kaningi ningi, njalo ukuthi ezindaweni especially ezimaphandleni ukuthi ama-ID alotshwe ngendlela efaneleyo, njalo okungela bugxili phakathi. Kodwa uzananzelela ukuthi yona izanu lamanye amajaji akhona babefuna ukuthi singene ekhethweni kungahlolisanga khonokho, okutshengisela ukuthi i-voters roll yesisetshenziswa ukugqila abantu beZimbabwe. I-voters roll yesiyiyo into esenza ukuthi iZANU-PF ibe khona embusweni abantu bengayifuni.
Lilo ubona njani udaba lwe-ballot paper yalabo abancintisa kukhetho lukamongameli efakwe ngendlela yokuthi umnankagwa uba sesandleni sokudla abe phezulu futhi lapha abonakala khona, kodwa nga kulandelwe indlela nje enormali yokufaka yokuhlela ama-candidates umnankagwa ubesiba phansi. Likubona njani ukuhlela kwe-ZEC ngalindlela?
Kuyakhanya sibili kusegcekeni ukuthi i-ZEC izama ukuthi incedise umnankagwa ukuthi akhanye, ngoba phela kumele kube liphetshani nje elilodwa, hatshi ukuthi kube angani libhuku. Kodwa siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje, njalo kuhle kutshengisa ukuthi i-ZEC yona ayitshintshanga, ayikaphambuki endleleni embi, ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili. Njalo ngakhayela iphepha lelo, abe-ZEC bavela bayala bencediswa yibo nabezanivoti. Khonokho ufake ibizo likamnankagwa esandleni sokudla libe phezulu lapha nephepheni, uhle utshengisa ukuthi i-ZEC imanga yodwa. I-ZEC ilabo abantu esingathi abaholi bezanuphepha abayibusayo i-ZEC, kayisiyonhlanganiso ezimele yodwa, njalo ukwethemba i-ZEC kuzawuba yinto ehlupha uZulu.